Kukhetho lokugcina olwenziwe ngomnyaka ka-2013, ibandla elibusayo eleZANU PF lathatha izihlalo eziyisikhombisa phakathi kwezilithumi lantathu. Ohlaziya ezombusazwe umnumzana Decent Collins Bajila uthe isabelo lesi asikaze sibuswe libandla elilodwa kodwa sihlala sihlanganise amabandla.
Emandulo abantu baseMathebeleland North indlela abebekade bevota ngayo ibi kosa ifanane izigaba ngezigaba ngithi mina district by district kodwa eminyakeni embalwa edlulileyo sikubone lokhu kutshintsha ngingathi kusukusela ngokhetho luka 2005 ngoba ngokhetho luka 2000 ibandla le MDC lathatha izihlalo zeMathebeleland North ngobuningi bazo kuthe sokubuya kukhetho luka 2005 ngenxa yokuthi i-delimitation commission iyasuka yahlanganisa amanye ama constituencies yehlukanisa amanye futhi sikubone lokhu indlela abantu beMathebeleland North up abavota ngayo isiqala ukwehlukana district by district sisiya kulolu khetho luzayo izinto ezibalekileyo kakhulu okwakuqala ukukhangela ukuthi amabandla linye ngalinye liza kwenza njani ukukhetha laba abazalimela.
Ubhajila ugcizelele wathi iziqindi ezinjengetsholotsho imguza lebubi azikacaci ukuthi zizahamba kanjani ethi abajwayele ukunqoba kuzo lezo indawo abakho njalo abancintisi kulolu khetho. Labo abangekhoyo ngowaxotshwa kuhulumende umnumzana Jonathan Moyo kanye lomnumzana Obet Mpofu oveze ukuba akasoze ancintise kukhetho lwalonyaka. Ubhajila uthi isiqinti sebhinga sivame ukuvota ngokufana eminyaka yonke.
Itsholotsho North layo futhi kuzawuba lezi ndaba zokuthi siyakwazi ukuthi onguye owagcine evotelwe kumela itsholotsho North ubaba usikhwica mfundo Jonathan Moyo akekho okwakhathesi and futhi akekho kulabo abacele ukuthi babe ngama-candidate bemele ibandla lezanu PF. Singazi ukuthi uzancintisa yini emele elinye ibandla njalo uzancintisa khona etsholotsho North yini enye into futhi ebalulekileyo kulokhu into ezenzakalayo ngasemguza bubi ukuthi lakho kuzahamba njani kubandla lezanu PF nanku abayiba bamele imguza lebubi kathesi ubaba u-Obet Mpofu lo baba u-Clifford Sibanda abazimiselanga ukuncintisa kukhetho loluzayo. Kuzawa futhi lento ezavula amehlo ukuthi kanti i-MDC Alliance i-People's Rainbow Coalition lamanye amabandla azafaka obani ukuthi babamele endaweni ezinjalo. Enye futhi constituency ezakuba semehlweni abantu i-constituency yeNkayi South lapho okulo baba khona u-Abednego Bhebhe ozancintisa ehamba lebandla elikhokhelwa nguThokozani Khuphe kathesi elinye lamacele e-MDCT.
Omunye njalo ohlaziya ezombusazwe umnumzana Patron Khutshwekhaya Nketa uthi isabelo seMathebeleland North silabantu abalutshwane ababhalisele ukuvota lonyaka ngakho asila mandla okuguqula impumela yokhetho ethi kodwa nxa kukhangelwa ukhetho lokudinga umongameli iMathebeleland iqakathekile kakhulu.
IMathebeleland North I think ama problems akhona anganayahambelana iwakhangela abantu abarejistileyo balutshwana kulamanye ama-provinces because ngemidlabo ye-population yangukhona iphansi. Indlela yokuthi kuba phansi kwayo one abantu because of security reasons bagcina bengekho besiba ngaphandle kwelizwe. Okwesibili imisebenzi kabatholi imisebenzi ngoba uhulumende unika abantu avela kwezinye indawo imisebenzi yokufana ukuthi abantu abasebenza khona. Imisebenzi emincane eminjengala ndawo bekune lokusenga ngaphandle kwabantu. So for that reason i-registration yabo zathola kulabo abantu abaphansi. So kayila ukutshintsha kwayo kakhulu izatshintsha njengoba ngisisho nje ukuthi na umuntu ongabe efaka ama-vote noshiya ku-presidential but nakusiya ngayo ukhange nama-constituencies le only 13 constituencies. But ungakhangela into ngenye i-Midlands ukhangele umashingo ukhangele mayinga lendaba emashonal provinces zinkulu kakhulu in terms of constituencies abanawo. So sometimes ayithinti kangako izinto eziningi.
Umnumzana Mark Ndlovu ongu-Provincial Elections Officer we-Matabeleland North uthi isabelo se-Matabeleland North silabantu abayisilinganiso esingaphezu kwenkulungwane ezingamakhulu amathathu i-321,653 ababhalisele ukuvota.
Ama-statistics Matabeleland North Province ami kanje khathesi 321,653 registered voters as at 23 April 2018.
Umnumzana Thembelani Ncube uthi isabelo seMatabeleland North silakho ukuguqula impumela yokhetho ethi bathanda ukuvota ngokufanayo. Wengeze njalo ethi ukhetho lolu esiya kulo kunzima ukutsho ukuthi ukhetho luzahamba njani ngoba abantu beMatabeleland badabuke phakathi ngenxa yamabandla ezombusazwe ancintisayo.
Ngengiqalise ngokuthi iMatabeleland ilawo amandla ukuthi ingaguqula isimo sokuthi ama-elections angaphume njani, ukhetho lungaphuma lunjani. Okokuqala ukuthi abantu beMatabeleland nxa besithi bayavota esikhathini esiningi bavota babe lubhobo lonke bavotela iphathi eyi-1. Kwesokusithi njalo bangayithanda leyo iphathi yiyo esingathi inqobe, ikakhulu nxa sikhangela ukuthi ama-provinces mathathu singasikuqula i-Midlands, part of Midlands, ongaba ngama-provinces ayi-4. Kodwa njalo nxa kuyukuthi iphathi kabayithandanga balakho nje ukuthi bangayivoteli osokungenza ukuthi leyo phathi luze. Kodwa kathesi sikubonayo ukuthi isebelakho ukuthi bangaqamalaza ekade sikhangela ukuthi abantu bawine resounding bacele bengasawinanga ngenxa yokuthi abantu beMatabeleland kade singazantu abadabukeni. Abanye balandela imthwakazi, abanye bazalandela ukhuphe, abanye bazalandela uchamisa, abanye ngabantu bezano. So kukhona ukuthi kathesi kungenzeka ukuthi okade zitshele ukuthi uyawina ngenamba ephezulu agcine ngasawinanga.
Isabelo senyakatho yeMandebeleni silezigaba ezilitshumi lantathu ezibalisa iBinga North, iBinga South, uMguza iBobi, iLupane East, iLupane West, iNkayi South, iNkayi North, iCholocho North, iCholocho South, iWange East, iWange Central kanye leWange West. Ukhetho lwalonyaka lukhangelelwe ukuba khona phakathi kwenyanga kaNtulikazi loNcwabakazi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.